Abantu abafunde ngayo ayizangijabulise kakhulu ngoba i-turnout yakhona was very very low. Into eyenzakeleyo laphana yukuthi kule system ebuye yasetshenziswa iveki okuthiwa yi-reshuffment engazange ilinyezele ebantwini ukuthi abantu baziswe ukuthi kule program enjengaleyo esikhona uvota kuma-voters roll ukuthi abantu sebetshintshiwe lapha kade abavotela khona ngesikhathi sebevotela kwezinye indawo. So i-turnout yakhona yiyo eyenza ukuthi izibeke phansi kakhulu ngoba abantu into yakhona bazange bayizwisise ukuthi why umuntu etshintshe lapha kade evotela khona esiya kwenye indawo without reason. Ngoba into leyo thina nxa siyikhangele kufanele singabanambili ezinhlampe ziyafakwa ku-TV, yafakwa ema-newspaperni nakwezinye nje indawo ezikuma-social media before 14 day ifike. So lokho kwenze nje ukuthi abantu bangakhuthaleli ukuthi bayevota. Esicabangela ukuthi mhlawumbe i-system engabe seyintshesizani ukuthi benze ukuthi abantu bengayivota, bakhuthale ukuyavota.
Ngixoxe labanye njalo abakade bencintisa labo bakhuluma okufanayo, kodwa ingxaki kahle kahle ngalokhu ibiyiphi? Abantu labo abasavotanga futhi yini? Njalo bebantu bebekwazi njani ukuthi bazavotela bani?
Abantu ngendlela thina esikhayelela abantu bonade bengakwazi ukuqala ngoba esikukhangeleyo thina ukuthi bekuwumsebenzi wezephu ukuthi bona bazise abantu ukuthi abantu baza kuvotela ngaphi ngoba inumber yabantu abalukhusiweyo abathenwe away just because of those reasons iningi ukwedlula abantu abavotileyo. So esicabangela ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi bona abezantu bebevelisebisasi ukuthi kule program enjengakeyo mhlawumbe baziswa bona abantu babo ukuthi no kule program enjengakeyo ezakwenzakala during the 14 days. So thina kusihlukumeze kakhulu ikakhulu njengama-candidate awamanye ama-parties ukuthi how come iveki ingazange itshele abantu just for ukuzani ama-councillors kuphela sebengaze benze into enjengaleyo without ukuthi batshele abantu ngoba kalibana bayekelile kwadlula bakwenza mhlawumbe sokuyesinye isikhathi not by this time.
Nxa sikhangela inani labantu abavotileyo baningi abavotele i-ZANU-P F kwalandelwa ngabavotele i-MDC. Ibandla lakho liyake likhonona ngalawa amabandla ukuthi tawasebenzele abantu bakobulawayo kumbe abemathebeleland lakathe silokhe lisima ngalokho yini?
Thina elethu ibandla kasitshintshi indlela ebesivele sisebenza ngayo. Sizakuma silokhe nje sibela amalungelo abantu kungelani ukuthi mhlawumbe abantu kabazange mhlawumbe bazivotele ngendlela ebesikhangelele ngayo. Sizakulwa sibeka nje ukuzulwa komthwakazi ngendlela ebesiphethe sivele sisenza ngayo ngoba thina ukuvota kuyindlela yokuthi sizilethe nje ebantwini kungelandi ama-results aze ekhona but esikhangelele ukuthi umthwakazi kube ngumthwakazi ohlezi ngendlela esikhangelele ukuthi kufanele ukuthi ahlale kuhle ajabule langendlela esiphethe ngayo i-system yezane le ekhona. Sizame by all means ukuthi siyidilise ukuthi ingabi khona ngoba thina si-marginalized region asikhanyelwa njengabantu sikhanyelelwa phansi. Indlela ebesivele sisebenza ngayo vele ayisoze isenze ukuthi sitshintshe ngenxa yokuthi kasawinanga kube kuthina.
Libona ingani kungani abantu abathi bahlukuluzwa isehlakalo segugu rawundi lokunye belokhu beqhubekela phambili ngokuvotela ibandla le-ZANU-P F kumbe umuntu okusobala ukuthi ngasuwo we-Matabeleland?
Ye, abantu basesilokwesaba ikakhulukazi uma sikhangele uhleli lwalo olwegugurawundi ngoba ikakhulukazi sikhangele ukuthi abantu abadala basesilovalo kakhulu ukuthi uma bengasayivotelanga izane mhlawumbe kusengaphinde futhi kwenzeke lokhane kwenzeka kuqala ngoba singakhangela intsha eningi ikakhulukazi ohlangothi lelo lungaphi emathekeleni kuso-South Africa bakuboBotswana. So abadala abaningi yibo abakhona lapha okuyibo abayazi indlela abahlukunyiswa ngayo igugurawundi yibo abahleza abantwana yibo abagcina abazulu. So uthole ukuthi bona abadala kuba nzima ukuthi bathi let's vote for maybe any party and come back and they turn the other than his MPs. Bese besiba lokwesaba la tena ama-vote buying ukuthi banikeza ukudla bayenzelwazi sengathi kakhulukazini ngamalukhuza nama-campaign periods. Siyathembisa ukuthi hhayi kuZulu wonke, hhayi thina soze sine indlela esizobe sebenza ngayo ngoba thina uZulu siyakwazi ukuthi uhlukumeze kakhulu. Siwalwela amalungelo akomthwakazi ukwenza ukuthi umthwakazi aphume ezandleni zabahuquluzi abangabezane PF okuyibo benza ukuthi abantu baphile impilo ebuhlungu kangaka.